izolo labuthanga edekhulume sithi yena waphu imota leplus ngenxa yokuthi uyi opposition leader eParliament supervisor abantu bonke ama MPs aku opposition lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza joko yiyo ukuthiwa yi propaganda thina sibona ngani andisiqinisile ukuthi uMonzora akasasebenzeli i-opposition sikho libona uyaxotha abantu ema-by-election njengebhinga akafaki ama-candidates sebavumelana ukuthi i-MDCT le-ZANU-PF yintonye yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga bazasplit ama-votes sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee yiyo umaqhuzu weParliament yiyo egcwele impetho lokubusa lokuqatsha abantu abasebenza eParliament kubuye iParliamentary Legal Committee yiyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kaziphuli i-constitution yeZimbabwe yini uma sekusiba lama-portfolio committee maningi ahambelana lama-ministries yiwo enza i-oversight ukuthi izisebenza kuhle na njenge-ministry of education kule portfolio ministry of justice kule portfolio yikho-ke kuphinde kube lama-chief whip thina be-CC silo chief wethu okuthiwa ngu-Prosper Mfemayi u-MP Langamvura eMthayi eManikaleni yikho-ke mesithi thina kuyasupervisor ngamanga izanu la ilo chief whip wayo i-MDCT ilo chief whip wayo thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi-independent ubaba umlisho yikho lokho esikutshela abantu yikuthi uMonzora sephelelwe ngumphako sethengisile usebenza lezanu ama ukuthi gcoba amafutha ezininyama yembuzi singayidlala singathi ngesindebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane layo ngalokho ke thina ama-chief whip wonke ayahlala ku-Rules and Orders Committee asikwazi-ke ukuthi thina uzabuya eze-supervisor emingaphi njengoba yena ngiwayizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahulumende ivela ku-consolidated fund angilangizwisisa onke aphuma ku-consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa yakamonzora umonzora uzagada imota ebhenze esithi uye emareserva emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufielda ama-candidates ngamafitshane sithi umonzora sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahlola sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizachithwa phambili amadala bathi okungapheli kuyahlolwa lingayengwa ngumonzora ngoba sephelelwe ngumphako siyabonga emahlabezulu.